Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abale minyaka ephakathi laphakathi ma-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambi abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengani kuthiwa bayaxutshwa. Omama basebesele sebebabili. So kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse. But kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary lo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo. Njalo bakhona abanye omama bakade bekhangelela ukuthi ngesilamuhla ngalo mnyaka u-Elizabeth Warren kumbe omunye umama uzakuphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho odwa kuphanya kwehlula obaba bafuna babe bababusayo.
Ngezinye iy'ndlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi, kathesi le phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi dabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani. Umuntu kabazimisela ngomama ungakhanya ukuthi omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatutshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangu-number 2 kumbe ngu-number 3 ngaye kungcono. But manje hhayi, obaba bakhanya beyibabaphambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlulwe ngamanye ama-African countries lapho sokubuye labo osokubusomama bona baloku besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuma ngayo angifuni ukumqamba ngelizwe lo baba lokhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili kwephati. Ubaba lwana ongane lwana uhlanya yikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele. So ama-Democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwana engaphumelela bangaphumeleli labo babili. Ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu. So yikho kathesi engabaqali, uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzabalula ukuthi babachaye phambili.